Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lichona nja, livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Emazweni lapha umkhuhlane nje okhulunywa ngawo nje njengeminye imkhuhlane nje yonke. Akusomkhuhlane oyenyanyekayo, akusomkhuhlane oyesabisayo, akusomkhuhlane ukuthi uyabulala ukuzilemi imkhuhlane.
Uzulu uthi umongameli Mnangagwa kumele axotshe umsekeli kamphathi intambo wezemali umnumzana Terence Mukube ngemva kokweyisa abantu abaphila legciwane le-HIV.
Kungaba kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi izizalo ze-Afrika zisuke zikhohlwe ukuthi i-Afrika isuke ngaphi. Siyazi ukuthi emazweni angaphetsheya amalanga acakathekileyo ayakhunjulwa.
EZimbabwe limanyana lamanye amazwe ambalwa ezwekazi le-Afrika ekunanzeni ilanga le-Africa Day namuhla. Isipatsha esihlenge umongameli Mnangagwa enze efohle elizweni balekela umgabe nyakenye sithi kulabantu abazama ukusibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inengi lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele axotshe umsekeli kamphathi intambo wezemali umnumzana Terence Mukube phezu kwamazwi akhe eyisa abantu abalegciwane le-HIV. Umukube olilunga le-ZANU-PF ube kunkulumo-mpikiswano lwake waba ngumphathi intambo wezemali umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni weStar FM behluza udaba lomnotho welizwe. Lanxa uBiti ubemupha ithuba lokwethula imbono yakhe ekhululekile, umukhuphe ubengenela njalo nje uBiti esakhuluma. Lokho kucunule uBiti wacina esithi umukhuphe wenza njengomuntu odakiweyo. Umukhuphe yena uphendule ngokubuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi yakhe ama-ARVs. Abantu abaningi basole umukhuphe besithi amazwi yakhe akhuthaza ukubandlululwa kwabantu abaphila legciwane le-HIV. Ngokunjalo, bathi umongameli Mnangagwa kumele amxotshe kurhulumente. Eqeda thethisa uBiti emini, umukhuphe ubangele udlakela emsakazweni we-SFM ntambama lapho abikwa etshaye khona umkakhe wentatheli izindaba yephephandaba leZimbabwe Independent umnumzana Blessed Mhlanga wamdabulela izembatho njalo wamhluthunela umakhalekhukhwini wakhe. Umhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uhambe wayamangala emapholiseni kodwa akula lutho alwenzileyo. Ngomvulo, umkhuphe uchotozwe ngabantu abaningi ngemva kokutshela abasekeli beZANU-PF ukuthi ibutho kalisoze livumele umnumzana Nelson Chamisa ethatha intambo zombuso nxa engaze enqobe kukhetho. Sixhume incwadi kwezempilakahle umnumzana Ngelethu Mangendebele yena othi kuyadanisa ukubona umphathi intambo kahulumende ekhuthaza ubandlululo ebantwini abalegciwane le-HIV kanye lokweyiswa kwabo.
Ukukhuluma kakakwenzileyo kumnumzana Biti kubonisa ukuthi siza lomango omude kakhulu ekufundisaneni ngemkhuhlane le efana lale HIV le AIDS ehlasele uZulu. Kuyabonisa ngempela ukuthi siza lomsebenzi omkhulu kakhulu, njalo ke mina ngikuthatha ngendlela ezimbili. Okokuqala, ye kube into embisibili kakhulu ezwise abantu ubuhlungu, ikakhulu izihlobo labantu abaningi abaphila ngalo mkhuhlane abahlonitshwanga kakhulu, njalo yena njengomuntu oqakathekileyo akatshengisanga ulwazi olweneleyo. Impendulo yaloba iyabonisa ukuthi yebo ukufundiswa kuyafundiswa sibili kakhulu, kodwa ke abaningi bakhona kabakabambisisi ngalomkhuhlane.
Iningi lithi kumele axotshe umsebenzi umukhuphe ngoba etshengise ukungahloniphi abantu abaphila le-HIV. Kanti njalo ubuyisela muva imizamo kahulumende yokulwisana lobandlululo. Ovumelana lalumbono?
Cha, ukuxotshwa ayisiyo indlela yokufundisa umuntu. Umuntu wonke ophambanisayo sibuya ekufundisaneni okunje. Kuyadingeka ukuthi nxa abantu befundiswa ube accommodative, la ube kwazi ukuthi impendulo zabantu ziyakwanisa ukuthi zigonqame ziyele, ezinye ziyakwanisa ukulahleka ziyele. Kodwa kungasenani kumele ukuthi bamukele bonke benjalo ngokuphambanisa kwabo, ubabuyisele njalo endleleni efaneleyo. So thina sithi njengoba kuyindlela yoku-evaluate ukuthi kambe imfundiso ile ingaba ingena ongakanani ebantwini, kuyadingeka kathesi ukuthi sibuyele futhi sihlala phansi siyebuya ngendlela enye entsha eyokufundisa abantu. Kathesi ke sifundisa abantu ngokuthi bona ngabantu laba bakuyiphi iklasi kusociety. Uyabona ukuthi ubaba lo ngumuntu ofundileyo kakhulu, ngabantu abahlala emahofisini, ngabantu abasebenza emahofisini aphezulu. So nangithi kuqakathekile, kubalulekile ukuthi njengabantu be-healthy kuyehlalwa phansi futhi kubonisa ukuthi indlela esingafundisa ngayo laba abantu abakuleyi icategory leyi ingaba indlela enjani. Akumelanga ukuthi sisebenzise indlela efananayo right through ebantwini bonke. Kwabanye abantu nje akungeke kutsho lutho.
Njengengcwethi kwezempilakahle, ungathi amazwi anje abaphatha njani abantu abaphila le-HIV?
Emazweni amaningi umkhuhlane we-HIV awusengumkhuhlane osabisayo, ngathi mina owethusayo, kumbe umkhuhlane nje wokuthi awukhulunywa ngawo. Umkhuhlane nje efana leminye imkhuhlane nje engafana labo blood, high blood pressure, la ukuthi uyanatha amaphilisi nje umkhuhlane i-blood pressure yakho iyehle ibe normal. Le mkhuhlane efana layile ichukela, ukuthi abantu bakhona basela nje bezihlaba kuyinjekiseni nje okuncane nyana ukuthi ichukela labo lihlale lisendaweni efaneleyo. So lo mkhuhlane nje we-HIV esikhathini esiningi uzathola kuyukuthi emazweni lapha umkhuhlane nje okhulunywa ngawo nje njengeminye imkhuhlane nje yonke. Akuso mkhuhlane oyinyanyekayo, aso mkhuhlane oyisabisayo, aso mkhuhlane ukuthi uyabulala ukudlala eminye imkhuhlane. Hayi, umkhuhlane nje njengeminye imkhuhlane nje wabantu bayazixoxela, bayazinathela amaphilisi abo, abahlatshwa amajekiseni bayazihlatshwa, bayazibonela odokotela ngezikhathi okumele babonwe ngazo. Akuseyinto ekhulunywa ngalindlela esiyibona ikhulunywe ngayo ekhaya. Leyana ke yindlela ebonisa ukuthi kusafuna imfundiso sibili msinkomo ejulileyo.
Umnumzana Ngeletho Mangendebele yingcwethi kwezempila kahle. EliZimbabwe namuhla lizamanyana lamanye amazwe e-Afrika amalutshwana ekunanzeni ilanga le-Africa Day. Ilanga leli lasungulwa ngabakhokheli be-Afrika phansi komanyano we-Organization of African Unity osubizwa nge-African Union ngo-1963. Injongo yayingeyokugqugquzela umbuso wabensundu emazweni wonke ase-Afrika kanye lokuthuthuka kwawo. Kodwa lamhlanje ayingcosana amazwe ananza leli langa njengekhefu, njalo abalisa iZimbabwe, Zambia, Namibia, Mali, Ghana, Lesotho, Mauritius, Guinea kanye leThe Gambia. Amazwe angalinanziyo leli langa aqoqela eleBotswana, eleSouth Africa, Nigeria lamanye. Abanye eZimbabwe ikakhulu abasakhulayo bathi kababona ukuthi liqakatheke ngani leli langa. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe usethulela lolu daba.
Osakhulayo uThembani Sivanda uthe akulancedo osolikelwa nikwa iZimbabwe AU ngaphandle kokuzobona ukhetho luqhutshwa, njengoba izikhathi eziningi bengabona okuyabe kusenzakala elizweni bayazithulela.
Mina amboni into e-African Union enceda ngayo eZimbabwe ngaphandle kokuthi babuya kuphela bezo-observe ama-elections. But kulezi izinto kwezekuthi labo nca bezikhangela wapho ngokuvala amehlo kuphi. Mina I think ivela kula akulanto abasinceda ngayo.
unkosikazi kudzayi membere uthi njengabasakhula ababoni kulaba kujabulelayo ngelanga leli ngoba kukhanya kunengi iAU engabaphathisi ngakho.
Angile anzayembona into eyakwenzakala yi-African Union eyake yasinceda thina maZimbabweans. E-Africa Day sifana ukuthi sabe si-celebrate sikhumbula ukubamba nesikwenzileyo njengama-Afrika kumbeni i-development lani lani kodwa nathina sila into esingakwanisa ukuthi sibatshengise ukuthi thina njengamaZimbabweans ake sayenza lokhu. Abasakhulayo zange siphiwe i-chance yokuthi sisebenzise lathi kumbeni ngamathalenti awumbe sibatshengise ukuthi siyakwanisa ukwenzani. Le misebenzi asila siyapho ngokuhlala emarodini lesitaredini sesingenzi lutho. So mina I'm vela ngibona ukuthi Africa Day ilani lati ambona isinceda.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Sukoluhle Nepha yena uthe iAfrica Day alilani lokuthi abasakhulayo baswela imisebenzi kodwa lilanga lokujabulela lokukhuthaza ukubambana emazweni akuzwekazi leAfrika.
Bona kufanele ukuthi celebrate ilanga leAfrica Day ngoba ngibona liqakathekile kithi thina ama-African nama-African countries sonke ngoba lesenzo sibe munye sonke silohlelo olulodwa ukuthi sizethe ilanga leli kungaba ukuthi silezinto ezihluphayo emazweni ethu akula msebenzi akula izimali kodwa kwesenzo sithi sibambane lathi sithole lathi silola into enye.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthe ukuqakatheka kwe-Africa Day sokwaqedwa yikudubeka osekukhona emazweni angamalunga ethi inhlonipho eyayile nhlanganiso le kudala amazwe angamalunga esalwa inkululeko embusweni wabahuquluzi benotho bemazweni afana leBhilitani, France, Germany, Portuguese lamanye ayisekho ngoba abaningi sebesithi i-AU ayisela sibindi sokukhuthaza amalunga ayo. Ibele isithu 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi kambe inzalo ye-Afrika isaliqakathekisa na ikhefu le-Africa Day.
Kungaba kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi izizalo ze-Afrika zisuke zikhohlwe ukuthi i-Afrika isuke ngaphi. Siyazi ukuthi emazweni angaphetsheya amalanga aqakathekileyo ayakhunjulwa njalo abantu bonke bayawathatha baqakathekise. Ngakhangela amazwe amaningi ngiyambone abantu balezigqoko lezigqoko ezigqokwa ngalawo malanga. Kodwa akukhanyi kuzwekazi le-Afrika ukuthi abantu bangabe lokhu beliqakathekisa leli langa.
Abakhokheli be-Afrika bona basabambene yini ngendlela abakhokheli abasungula i-OAU ababekhangelele ngayo?
Ngibona ngani sokusuke kwaba lo kwehlukana okukhulu kakhulu njalo inguquko ekhanya ingena kwele Afrika isiletha abakhokheli abangaqakathekisi ukubambana kwe-Afrika njalo abangazwisisiyo ukuthi i-Afrika ivele ngaphi njalo ithethe sikhundla bani emhlabeni esifana lokuthi yayibanjezelelwe abantu be-Afrika bake bathengiswa ezibanazazi nezo. Abakhokheli abakhona lezi nsuku kukhanya ngani sebesehluleke ukukhumbula khonokho okwenza ukuthi behluleke ukuthola izizathu zokubambana. Kukanti-ke yinto eqakatheke kakhulu ukuthi abakhokheli babambane lamazwe abambane ikakhulu kuqakathekiswa izinto ezisiletha ndawonye zisenze sicabange ngokungcono.
Yona impumelelo yezwekazi lase-Afrika iminjani?
Izwekazi lase-Afrika likhanya libuyele emuva kusukela ngezikhathi kuqaliswa ilanga le-Africa Day ngendlela yokuthi ubukhokhelo obukhona kabukhanyi buthakazelela njalo busenelisa ukulungisa ezombusazwe lokulungisa ezomkhonomi njalo kukhanya ngani ubuhuquluzi esingabuthi buvela emazweni aphetsheya ayeke athatha i-Afrika ayiqamulelana afana labo Britain o-America o-Germany njalo njalo kukhanya sobuphendukile ngendlela etshiyeneyo lezi nsuku sokuze kule China laye sibuya ihuquluza umnotho ngendlela engaphumeleli silize la-Afrika. Nxa ukhangelisisa kahle i-Afrika sibuyele emva kakhulu ukwedlula lokho ayikho ngesikhathi kusenziwa kumbe kusungulwa i-Organization of African Unity.
Kuyini okungenziwa ngabakhokheli bamazwe ase-Afrika okungabaletha ndawonye njalo kulethe intuthuko kuleli zwekazi?
abakhokhela basukule AU babe lokukhalipha besazi njalo ukuthi into engathuthukisa izwe kazi le-Africa yimfundo. Bebeqakathekisa ukuthi sengathi abantu bezwe kazi lethu bangathola imfundo ebathuthukisayo, kodwa basuka behluleka ukuhambisa lolu daba. Imfundo yase-Africa yayala elokhu ingebambezelayo engenza ukuthi abantu bacabange ngendlela ezintsha, bazama ukuthola amaqhinga okuphumelela bengalandeli lokho okwenziwa ngabanye kumbe bangahambela emuva. Kusenziwa ngendlela etshiyeneyo ezenza ukuthi kuphunyelelwe. Ngibone ngani imfundo yase-Africa kayikafika esibangeni sokuthi ingenza ukuthi ilizwe le-Africa liphumelele, lingabambelelanga, lingalandelanga njalo lingacelanga uncedo kusekelwa kwamanye amazwe. Lokhu lisenza okufanayo nje ukuthi lifuna ukuthi nalibe ngeligebhayo. Inothi evela emhlabathini kulinywa kusenziwani, akukadingi ukuthi sicabange sehluthi kathi singenza njani ukuthi umnotho wethu ungene kusibanga sesibili kumbe sesithathu sokwenza umkhonomi esingathi sinesifalo ukuthi senze izinto esingazithengisa zingene kwamanye amazwe sezizinto hatshi zingumnotho ovela kuNkulunkulu.
UDokotela Nkululeko Sipanda, ingcwethi kwezombusazwe. Isipatsha seZimbabwe esihlenge umongameli Emmerson Mnangagwa nyakenye ngesikhathi efohla elizweni ebalekela uMgabe sithi kulabantu abazama ukusibulala. Umnumzana Justice Maphosa odabuka eGwanda njalo ongusomabhizimusi kwele South Africa uthi ufela ukuba seduzane lo Mnangagwa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umnumzana Justice Maphosa obengaziwa ngabaningi eZimbabwe uthi selokhu ehlenga impilo kaMnangagwa eyakhe impilo yiyo esengozini. UMaphosa uzichaze ngokuthi ungusomabhizimusi oyesaba uThixo, ongathandi inkohlakalo, kanti njalo ongalasifiso sokungena kwezombusazwe. Uthi ngesikhathi siza uMnangagwa ukwenze njengalokho kumele kwenziwe ngumuntu wonke, nxa isinye isidalwa sikaNkulunkulu sidinga uncedo.
Lapho ngithola khona ucingo olubuya kuye, ucingo luthi no, sengiqoshiwe, impilo yami isengcupheni, ngifuna ukuthi ngiphume kuleli lizwe ngiye kwelinye ilizwe, unganginceda na? Kulapho ngithi kuye, hayi, uzokukuphi, uya kuphi, ngizokuthola kanjani? Yaphelela khona lapho, saye sayomlanda, siza naye sazomgcina.
Loba kunjalo uthi bakhona asebefuna ukumsusela amanqe ngoba besithi usesondelene kakhulu lo mongameli.
Abaningi abantu abafuna ukungiqumba phansi, baningi abantu abafuna ukungibona ngiphelile, baningi abantu abangayithandanga leyo nto, baningi abantu abangakuthandi ubudlelwano enginabo naye, abathi kufanele ukuthi angabi khona, angasondelani naye. Kunento eziningi ezenzeka empilweni yami ukuthi ngizithola nje impilo yami isengcupheni. Ezinye nje ngingakwazi ukuzichaza, kodwa sikhona, ziyenzeka.
UMaphosa uthi laba bantu sebeqalile lokuhlasela amabhizimusi akhe kwele South Africa ngokuqhweba amapholisa ngobufakazi bamanga ngeqhinga lokuthi mhlawumbe engabothwa. Uthi kuzehlakalo zonke okubikwe ngazo kwabezindaba ukuthi amabhizimusi akhe ayathinteka kwezenkohlakalo kwele South Africa ngamanga aluhlaza aphekwe izida zakhe.
Yinto abantu abazama ukuyenza ukuthi kube nama-stories abazovumbuka, avumbuke ela. Why mangikomite ifraud ingabanjwanga, ngaboshwa, ngavalelwa? Why sisazi hlupha sibhala lezo zinto ku-newspaper? Why amaphoyisa engenza umsebenzi wabo? Bangibophe namanje khuluma nawe ngihleli, angikho kubheki.
OkaMaphosa ule minyaka ephezulu kwamashumi amane 43 yokuzalwa uthotshulwe ingwe eGwanda. Imfundo yakhe uqale eZimbabwe wasesiyaqedelela kwele South Africa. Uthi ukukhulela emulini elobuyanga kumuphe intshukuntshu enkulu okwenze nxa efika kwele South Africa wayibamba ngamazinyo impilo. Ngemva kwezifundo zakhe zamakhompyutha uqale inkampani yemitshina le ngomnyaka ka-1998 eyeComputer Inc. and Media Solutions. Namhlanje ke linkampani isizele amanye alitshumi lasikhombisa asendaweni ezijeneyo ezansi yezwekazi le-Africa, wonke esebenza engaphansi kukanina iBig Time Strategy Group. Lapha ke uthi bancedisa amankampani awezokuthutha, ezokundiza, ezokulima, ezamabhanga, ezemali, ezempilakahle, ezokuthekela nokuzithokozisa ukuthi asebenzise ulwazi lwangalezi nsuku olwe-information technology IT ukwenza imisebenzi yenziwe lula kungachithwanga imali eningi lesikhathi. Lokho sekumenze waba ngusomabhizimusi wezigidigidi zamarandi. Lobanje konke ukusebenza katalala kwakhe lokhu sekumbuyisele izitha. UMaphosa uthi uphakathi kokwethula amakhampani ayisishiyagalolunye eZimbabwe lapho abavele sebeqalile ukusebenza kwezinye inhlangothi zomnotho welizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele Botswana ezivame ukuthumela imali ekhaya ngamankampani kuleli bhizimusi zithi izihlobo zazo ziqhubeka zibhekana lobunzima bokuthola imali ngesikhathi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya.
Aba thumela imali eZimbabwe esuka eBotswana ngamankampani yakubhizimusi yokuthumela imali bathi ihlobo lokhu isikhala ngokuphuza ukuyithola. Kulesikhathi nyakinye lapho izihlobo ezahlala isikhathi eside zingatholi imali yazo kule ndwendwe ezinde kumabhizimusi afana labo Western Union kanye le MoneyGram. Noma nje abanye bethi akusafani lanyakenye kuqhubeka kusiba lokuphuza ukuthola izimali okwakhathi esibesithi kudalwa kakhulu zindwendwe zabantu esifolela ukuthola imali ethunyelwe izihlobo labangani abangaphandle kwelizwe. Unkosazana Edith Dube uthi izihlobo ziyaphuza ukuthola imali ungacaci kumbelelayo iyasilela umankampani yakubhizimusi yokuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya ngalaba abanjengabo Western Union sokuhlupha ngoba uyawuthi usuthumele uzokuthiwa kabakenelisi withdraw sokuthatha isikhathi eside ngoba ukhanya labo laba Western Union sebethwala nzima ukuthola lezo zimali.
Abanye bakhala ngokuthi kuthatha isikhathi ukuthi izihlobo zithole imali kwesinye isikhathi ingeyokuphathisa abagolayo kumbe ukuhlawulela izifundo ebantwaneni esikolo. Umnumzana Mlamuli Sibanda uthi bona bathumela imali belolwazi lokuthi kumele itholakale khonapho njengezithembiso zamankampani akubhizimusi yokuyithumela.
Kuthola ukuthi imali uyabe uyithumela kule sizathu kumbe i-emergency ukuthi kungani uyifuna masinya. Kodwa ekhaya bakutshela ukuthi kabakayitholi kudalwa ukusweleka kwemali kanye lama-queues amade.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnzana Edwin Ndlovu eHabron uthi inombolo sitshengisa ukuthi abantu abathumela imali bengaphandle kwelizwe besenza ama-diaspora remittances baqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Ngakho kumele baphathiswe ngazo zonke indlela.
Siyananzelela ukuthi umnotho weZimbabwe uyame kakhulu kuma-diaspora remittances which run into billions amadola. Ngakho kuqakathekile ukuthi these people abangenisa imali elizweni bathole usizo ngokuthetha ukuze bengabi discouraged.
Amankampani afana labo Western Union kwele Botswana bathi bona bathumela imali belesiqiniseko sokuthi ikhona ekhaya njalo abantu kumele bayithole khonapho njengesithembiso sabo. Bathi abalamandla ukwenzakala ngokucelela eZimbabwe ngoba bona ibhizimusi belenze bengaphansi kwemithetho yeBotswana. Iningi lamankampani la isidengisa ibhizinisi lokuthumela impahla ngokuthembisa ukuthi ukuthunyelwa imali eZimbabwe uyayithola khonapho. AbeZimbabwe kwele Botswana balinani liphezulu esebenzisa amankampani okuthumela imali phandle kwelizwe. Imali engena ithunyelwa izihlobo labangani abasebenza phandle kwelizwe yeqa ibhiliyoni yamadola okweminyaka emithathu ilandelana kusukela umnyaka ka 2015 okutshengisa ukuqakatheka kwalolu hlangothi kumnotho weZimbabwe. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ake ngililiphe kancane sigqiba nje uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ngililipha ngezalukazi zami eziloyayo njalo ezikodwa ezipheka ezimnandi. Impendulo, zinyosi. Yebo ziyaluma kabuhlungu inyosi kodwa uluju lwazo lumnandi okumangalisayo. Ngenxa yokuthi ziyaluma, abanye bayazibulala nxa bethe bazithola ukuze bathaphe uluju bechelesile. Le yinto esolwa kakhulu ngabezemvelo abagoqela inhlanganiso ye-Natural Harmony Agro yona ethi ukubulala inyosi kutshabalalisa imvelo. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Natural Harmony Agro umnumzana Hilary Mandizwidza uthi uzulu kumele azi ngokuqatheka kwenyosi kulokuzithatha njengesitha ngoba bengezwa umsindo wazo becabanga ngokuzibulala kuphela. kuthi babone kuqakathekile ukuthi besebenzelane lozulu kundawo ezehlukileyo befundisa udaba lokuthi bengabulali inyosi.
We have been campaigning for more than 7 years.
Sesileminyaka edlula eyisikhombisa sikhankasela ukuvikelwa kwenyosi. Singakhangela emhlabeni jikelele inyosi zibulawa kusetshenziswa imithi etshiyeneyo. Kodwa lamanje amanye amazwe sethenga inyosi ngaphandle ukuze ziwaphathise kumisebenzi yokulima.
Osakhulayo uTariro Masunda uthi inyosi ziqakathekile empilweni, ngakho ke abasakhulayo endaweni zonke zelizwe ukugoqela nasemaphandleni kumele bathole imfundiso epheleleyo yokuthi benelise ukuhlalisana lazo, ngoba zingenelisa ukubanikeza lokudla.
Njengewit lo mumbu lokho esikusebenzisa kakhulu eAfrika kakhulu. Siyabona ukuthi inyosi ziqakathekile ukuthi siphathise ukuthi izinto lezi zihambiswe endaweni lapho ezimele zibe khona. Sesibona ukuthi lazo inyosi zithanda amaluba kakhulu, and amaluba lawo siyabona ukuthi ayasetshenziswa kumbeni ama-roses ngesikhathi ze-Valentine, lezinye isikhathi lama-sunflower ukuthi amafutha ethu, lezinye izinto esizisebenzisa esile-sunflower. Inyosi ziqakathekile lezi ndawo.
UMandi Zwidza uthi kuqakathekile ukuthi imfundiso yokuphilisana lenyosi ifike lasebantwini lolwazi lokuzifuya ukuze abantu bevune uluju kulo msebenzi.
We started as youth ourselves and we got trained.
Okwakuqala imfundiso lathi sasungula sisasebancane, kwesinye isikhathi sihlasela lokubulala inyosi, kodwa safundiswa kanjalo abasha kumele befundiswe bebe sebekhetha ibhizimusi abafuna ukulenza mayelana lenyosi.
Osakhulayo efundela ezokulima ekolijini leyunivesithi yeZimbabwe uMichael Nyimbo uthi kumele abantu bazi ukuqakatheka kwenyosi empilweni lasekulimeni.
Abantu nxa sebetshisa inyosi nawo sebeyehlisa ipopulation yangkhona, ama-numbers angkhona wamabhizi lawo ofishi nawo kuyobe sekule impact towards i-farming. Okunye sebesithi lizulu elenza ukuthi izilimo zethu zingabi zingayenzi sibili, but maybe ikhona ukuthi sibulala inyosi ezincedisayo for i-pollination.
Inyosi zenelisa ukuphathisa abantu kundlela abaphila ngayo ogoqela nasemaphandleni, ngoba zisenelisa ukufuya abantu bathaphe uluju beluthengise njengebhizimusi lunakekele imoli. Abantu balakho njalo ukuthola ukudla okwakha umzimba lokuvikela imikhuhlane, ukuthengisa amabhokisi ahuga ke inyosi, ukuthengisa amafutha alungiswa ngoluju oluhlobo lwamajeli lomuthi owelapha lapho umuntu elunywe inyosi, okungaphathisa ukwehlisa ubuyanga emaphandleni. Abenhlanganiso emabazise ngohlelo lwabo lokukhuthaza ukufuya kwezinyosi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bekhuthaza ukuthi abantu bengatshisi izihlahla begola uluju, ngoba kutshabalalisa ezemvelo lokubulala inyosi. Ingcitshi zithi kulokutshabalala kwendawo inyosi ezilungisela khona uluju kule Melika le-Europe okukusimo esedlula ke kumachumi amathathu ekhulwini 30%, kathi kwele Africa sokulodubo olunje ikakhulu emazweni afana leKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Africa Unite yingoma gamuyi uPop Mali umtumo wezihlengene umtumo wereggae silichayela lonke balandeli beStudio 7 ngosuku lwanamhlanje usuku lweAfrica Day sisithi njengoPop Mali Africa Unite ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili uZulu uthi umongameli Mnangagwa kumele axothe umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mokope ngemva kokweyisa abantu abaphila legciwane le-HIV. EliZimbabwe limanyana lamanye amazwe ambalwa ezwekazi le-Afrika ekunanzeni ilanga le-Africa Day. Kwanele emthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Lichone kuhle.